Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo ekuseni mhlaka 16 kumpalakazi 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje uMary Mubayiwa oyinkosikazi kamsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Chiwenga ovalelwe esitokisini eHarare ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba namuhla lapho kuzathethwa icala aletheswayo elenkohlakalo. Ibandla le-MDC lithi ukuvunyelwa ngamapholisa ukuqhuba umhlangano walo we-rally izolo eMutare nesonto akukhombi ukuthi kuza kuba inhlala yenza ngoba ziningi impawu ezikhomba ukuthi kuzaba lukhuni phambili.
UPresident Nelson Chamisa uthele bekhulume ebantwini ukuthi akwazi ukuthi ekakusasa elihle likhona njalo lokubazi ukuthi abantu beZimbabwe kufanele babambane tubulindawo ukuthi bazakhulula njani ilizwe labo.
Abalwela amalungelo oluntu bathi kufanele umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa akhulumisane lomunye wakhe we-ZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa ngokubhidliza komnotho welizwe ukwenzela ukuthi kube lesisombululo kulolu daba.
Kuhle kakhulu ukuthi amaZimbabweni ma-church ma-business sibe kubona kumgqoko ukuthi kumele kuxoxiswane, kodwa kule ngxoxo eyiyo engakaqalisi okumele yenzakale uMnumzana Chamisa lo-president. Laba abantu ababili yibo abasibambileyo njengesizwe ukuthi singayi phambili, kumele badlalisane phansi baxoxisane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Unkosikazi Mary Mubayiwa oyikolikhosikazi likamsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Chiwenga ovalelwe esitokisini eHarare ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba namuhla lapho kuzathethwa icala aletheswayo elenkohlakalo. Unkosikazi Mubayiwa obotshwe kuthange ngomgqibelo inhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ubikwa wasebenzisa imali edlula isigidi esisodwa $1 million ngokungekho emthethweni njalo wazama ukuthi azichadise kumnumzana Chiwenga yena engalalwazi lalokhu ngesikhathi egula elalisiwe esibhedlela. Bobabili babikwa bebevele bengasahlali bonke. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission uMnumzana John Makamure ugcizelele lolu daba kwingxoxo le-Studio 7 wengezelela ukuthi unkosikazi Mubayiwa uvalelwe esitokisini seRoseville eHarare. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Ibandla le-MDC lithi ukuvunyelwa ngamapholisa ukuqhuba umhlangano wabo we-rally izolo eMutare akukhombi ukuthi kuza kuba inhlala yenza ngoba ziningi impawu ezikhomba ukuthi kuzaba lukhuni phambili. UMnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli waleli bandla, usichasisela okuningi ngalolu daba kanye lokumqoka okuhlafunwe kulowo mhlangano.
MDC inhlangano izahlala ikhona kodwa siyakwazi vele ukuthi izano yona isebenza ngokuthi iyavumela umhlangano owodwa phakathi kwelijumi isikhathi sonke senzeka ukuthi abantu bacabanga ukuthi kayikabhani i-MDC iqiniso ngelokuthi sisebenza ngaphansi kokuthi ngasisavunyelwa ukwenza imihlangano engaqhubekisa ibandla lethu phela kufanele kwazala ukuthi enye imihlangano esiyenzayo imihlangano edingwa yi-constitution ye-party sekungasengaphese kwani sikwenza njalo futhi ukuthi kahle kahle basivalela ngaphandle laba bantu
ye singathi yikho kumqoka okuphume kulo umhlangano kuyini okungabe kukhulunywe ngumkhokheli webandla le-MDC
upresident Nelson Chamisa uthele bephume ebantwini ukuthi abazi ukuthi ekakusasa elihleli khona njalo lokubazisa ukuthi abantu beZimbabwe kufanele babambane bacubule indaba yokuthi bazakhulula njani ilizwe labo kusukela embusweni wabantu abafana lomnumzana uMnangagwa.
Abantu bona bawamukele njani lo mbiko njalo babuye ngobuningi babo?
Hayi, abantu bafike babaningi nxa ngikhangele laphana khona izinto ezikhangele mhlawumbe sifike kuwo 30,000 singaphandle kwesikhathi sokhetho. Ngakho lokho kutshengisa ukuthi hayi abantu bayawamukela umsebenzi owenziwa ngupresident Nelson Chamisa njalo baqhubekela phambili besekela bawamukele njalo lo mbiko wokuthi kufuze afanele uzulukazi weZimbabwe asebenze gadalala ukuthi alungise elizwe lakhe.
Sesikhuluma ngokhetho sibonile ukuthi ibandla le-MDC linqotshwe kakubi ngelezanu PF kutongogara ward 6 laphana.
Ye, kodwa phela fanele sicabange njalo ukuthi itongogara ward leyi ivele iward yezanu PF stronghold yezanu PF njengoba kuyi-by-election izanu isuke yafaka imali eningi kuloluyana khetho njalo abantu bethu sele kakhulu abantu bethu badala ukudibeka kakhulu kwabe sethiselwa bebalusithwale kungaso sikhathi sokhetho olunjenge-national election. Ngemva kokubona umsindo njalo lokuhlukumezwa kwabantu sisike sabakwazi ukuthi uZulu uzazimela eceleni azame ukuthi angayivota kodwa sexwayisa abantu ukuthi baqhubeke besenza umsebenzi omkhulu kakhulu wokuvota nxa ukuthi kuke kwaba khona ukhetho.
Ibandla lakho lithi bekulokuqilibezela kulolu khetho, liyatshela yini inhlanganiso eqhuba ezokhetho ngalokho?
Yes, inhlanganiso eqhuba ezokhetho iyakwazi sifike sayitshela kaningi ukuthi kayikhangele izenzo zezanu PF ezifana ne-vote buying ezifana ne-intimidation ukwethelwa kwabantu kodwa kukhanya kayikenzi lutho. Ngakho ngalokho upresident Nelson Chamisa esemtare namhlanje uthe khona yena ngeke kuye kolunye ukhetho ngo-2023 xa ukuthi kungalungiswanga udaba lokuthi izac izimele yodwa.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC sixoxelaye esemutare. Ukusenjalo, abalwela amalungelo oluntu bathi kufanele umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa akhulumisane lomunye wakhe weZanu PF umongameli Emmerson Mnangagwa ngokubhidlika komnotho welizwe ukwenzela ukuthi kube lesisombululo kulolu daba. Umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Center for Public Policy umnumzana Mfundo Mlilo usichasisela ngokuqakatheka kwalezi nkulumo.
Kuhle kakhulu ukuthi amaZimbabweans abantu abaningi kumachurchi kuma-business sebebona kumqoko ukuthi kumele kuxoxiswane kodwa kule ngxoxo eyiyo engakaqalisi ingxoxo yepolitiki ingxoxo esingathi yi-genuine dialogue okumele yenzakale kumnumzana Chamisa lo president laba abantu ababili yibo abasibambileyo njengesizwe ukuthi singayi phambili kumele badlalisane phansi baxoxisane bangaxoxisana bazenze ukuthi ingxoxo lezi eziningi lezi zibe le ndlela yokuthi ziyebamba naphambili zenze ukuthi isizwe sethu sihambe siyephambili.
Kahle kahle laba bengaxoxisana kuyini okuzaguquka?
Ngingathola ukuthi umnumzana Chamisa wathola amavoti angafika 2.1 million nxa sisebenzisa amanumbers esawaphiwa yi-ZEC. Yinamba enkulu kakhulu so kunabantu abaningi eZimbabwe abangabhilivi ukuthi uhulumende okhona ngohulumende wabantu. So laba bantu laba babe donsele emuva. So njengesizwe kumele ilizwe lonke lidonsele sidonse ndawoni sidonse siya phambili sonke i 2.something million ekamnangagwa lekachanza kumele sisangane sidonse siya phambili bese ku create kaloko esingathi national trust le national confidence ukuthi abaphandle kumele baqale babone thina sodwa sisebenza sisebenza sonke ukwenza ukuthi labo basebenze lati xa thina sidonselana njengesizwe sithi wena ngorongo wena ngorongo kunzima ukuthi bona base trust thina nxa njengamazimbabwe singasebenzi sonke so ukusebenza kwethu sonke kumbe ngathi dialogue le emqoka ekachamisa lo mnangagwa yiyo eyenza ukuthi abantu abaphandle basithathe serious basibone njengabantu abafuna ukusebenza sonke yikho bathole ukuthi nge-inclusive government kule mali eziningi izazingena kuhulumende ngoba kwakule belief kumbe kungathi i-confidence yokubona ukuthi hhayi izimbabwe ngoba amazimbabwe basebenza bonke badonselana ndawonye khonokho yikho kusibambileyo kuphela i-national confidence national trust yiyo enza ukuthi ilizwe lethu lingahambile phambili okunye lokho okuningi-ningi nje ngama-symptoms okuthi ngasicoxeni njengamazimbabwe silungisise ilizwe lethu
elikubonayo kodwa kathesi njengenhlanganiso kumnotho welizwe kuyini
kuvela khonapho esingathi ku-SI 142 ngumthetho owafaka nguhulumende owenza ukuthi ngathi i-trade kumbe ukusebenzisa ama-US dollars kungavunyelwa kodwa uzathola ukuthi umthetho lo usebenze kumele kube economy wide okuthi ukuthi wonke umuntu laye uhulumende kakumele angasebenzisa ama-US dollars kungaba lama pockets ukuthi kulabanye abawasebenzisayo kulabanye abangasebenzisiyo kwenza ukuthi ku-create kungathi ama pockets of the economy ukuthi kulabanye ababhenefithayo kulabanye abahlukumezayo uzathola ukuthi ama-salaries abantu kaba kanjani kusukela ngo-January kodwa intengo ilokhu iqhubeka ikhwela isiya phambili umuntu ebehola 1000 wayehola 1000 ngo-June amafizi ezikolo umntana nami mina ubebhadala 4500 bond ngo-September kathesi kuthiwa kumele abhadale 12800 kodwa mina yami isalari kayikakhweli uhulumende angafaka umthetho kumbe ngathi ama-policies enza ukuthi isalari yami igijimisane le-US dollar yikho kuzenza ukuthi into zihambe kuhle amadokotela okwenza ukuthi bangabe semsebenzini kathesi bathi hulumende yenza ukuthi imali yethu ihambe nale US dollar kumbe ngathi le-interbank
kodwa sesikhangela abantu makhaza-ke
abantu nje makhaza bayahlupheka kakhulu ngoba imisebenzi kayikho engakula amankampani kathi saqhashayo abantu ngoba amankampani nawo ngabala foreign currency ngabakwanisa ukuthi imitshini eminingi ningade beyisebenzisa isebenzi uzathola ukuthi amankampani anjengabo-Delta amankampani anjengabo-Shape bayavala kathesi ngoba abala foreign currency ukuthi kule nto ezingabazithengayo phandle ngapha amavenda labo bayehluleke ukuthi bahambe bayethenga ngoba ngakula production so into zonke abazithengayo bathenga e-South Africa kubo Botswana kubo Mozambique kubo Zambia ukuze bayethenga khona ngale bafuna i-foreign currency i-foreign currency leyo ayikho ukuze i-foreign currency leyo ibe khona uhulumende kumele ayenze lokho kuthiwa yi-promoting production ngoba i-production iyenza ukuthi sithengise igolide sithengise itobacco sithengise into eziningi-ningi ezenza ukuthi imali zibuye eZimbabwe so abantu bayadubeka kakhulu ngoba i-fuel kathesi kayitholakali kule moto ezingafika 16,000 ezizabe zingena ngelanga zivele South Africa so uhulumende uyabona ukuthi kule crisis enkulu engenayo ngoba kulabantu abaningi abazawuya elizweni millions of people kodwa ngakabi le chinga lokuthi i-fuel uzayithatha ngapha khathesi sengabuyi kayitholakali so singazama ukucabanga ukuthi mhla ka-24 udubo lwe-fuel luyabe lunganani so kule ndubo eziningi kakhulu ezenza ukuthi abantu bathwale nzima eZimbabwe siyabuyela khona phambi ukuthi uhulumende nxa e-serious ngokuthi alungisise izinto kumele aqalise nge-political dialogue okunye kokuningi-ningi kuzalandela khonapho kuzasebenza kuhle ngoba siyabe sesisebenzisana njengamazimbabwe siya phambili kathesi asimthembi uhulumende nxa ehlala phansi ekhuluma lathi asimthembi ngoba ingxoxo enkulu okumele ayenze kakaqalisi kuyena
Lo ngumnumzana Mfundo Mlili, Mlilo Mqondisi. Wenhlanganiso yeCenter for Public Policy sixoxelayo eseHarare kodwa uMongameli Emerson Mnangagwa. Uhlezi esithi kufanele umnumzana nesenchamisa amanyane lamanye amabandla ezombusazwe anqotshwayo kukhetho akuPollard avele ephakathi kokukhulumisana lohulumende ngokulungisa okuhluphayo elizweni. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo yeCNEO. Iphephandaba le The Chronicle libika ukuthi inhlanganiso ye Higher Life Foundation Iti isiyengezelele imali yokusebenzisa ukufundisa odokotela ababhalisela uhlelo le-training fellowship oluzaqhutshwa okwenyanga eziyisithupha kusiya kwezilitshumi lambili. Inhlanganiso le ithi izanikeza odokotela abazabuyela emsebenzini ngesikhathi abanye babo bekhalele umsebenzi omakhalekhukhwini imali yokugada imota zevaya kathathu ngelanga kanye lempahla zokusebenzisa esibhedlela. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Njaye basazi beStudio 7 mina ngikhalaleli izwe leZimbabwe leli. Kathesi ngilapha eSouth Africa. Asikazi leli izwe liyalunga nini izwe leZimbabwe leli bakithi. Ngabe mina kagwalola uyazama ukutshintsha izinto phela ye. Joga tezi sosayile yithi 3 years lokuvote ngabe yazama ukuguqula kulunga bakithi eZimbabwe sithwele izimeli zwe leZimbabwe. Ngikhuluma njalo ze South Africa kabalami ngiprofessor Sim.
Mpangazita yabroni ukhuluma ngodaba luka Ndweni. Ubelieve Gawule ukhulume iqiniso akade ngacabanga ukuthi iqiniso abalikhulumayo eyizano ukuthi uNdweni kabamkhiphelanga okoba ukuthi kwizibulo bamkhiphele ukuthi sengene ezombangazwe njengoba bona kusukisela uGawule ngowayesezilwe besukisela izano ibunja babe bengafuni enye inhlanganiso ekhuluma kube ngabo babe zitshele ukuthi izinduna zonke izikhothamathe zabo yikho uNdiweni ufele kubani usemele ukuthwakazi abela ngisizwe kumele isizwe samthwakazi Gawule ngaphosa ngovumele kodwa mina ngokwami thina esalweli lizwe ayikhona wena kade sancindezela asiyazi into esayilweli lizwe ngenxa abangane bakho laba bezalo phezu basincindezelele abantu besiNdebele nxa ukuthi uqinisile ukuthi uzalwa khona abantu bakithi bayahlupheka ngani le nhlanganiso yakho yezalo phezu yiyo into elayenza lagcoba ulokhuzeni uMike Moyo limgcoba lethi induna yabalozi thina siphuma emawa wena silanto asilanto uthanga waRose silabo kodwa limgcobile ngoba livele lifuna ukuqeda isizwe sikamthwakazi ngoba isizwe sikamthwakazi sikhokhelwa ngondiweni induna zikamzika zezinkulu lolwebhengula ngaba kondiweni ngaba kofuyayo uMagwegwe amaNdebele yithi esilelizwe lana mina engikhuluma yithi esilelizwe asingalelanga ukuthi sihlunguluze ngendlela enje wena uzalwa emaNdebeleni uhulumende wakhona lowo onguye wakuya uzobulala abantu bekungekukhula undi uhlongozelwa ngamathuna kwampasi amathuna akamnanga khona lawo kodwa kamkhona ukuthi selimingaka iminyaka ukuthi lisazi ukuthi sinjani lisazi ukuthi nxa sisasithi ukuzipra sisasisebenzani sokuseduza ukuthi lisazi akusakhatshana yabona
salibonani kustudio 7 igama lami uAdolf Shaba siyabonga ngethuba elisipha lona. Mina ngithanda ukukhuluma ngendaba engizwe ikhulunywa yokuthi iZimbra ifuna ukubhadalisa iCape United ngedonation yebhasi abayithengela uNyasha Musheke. Kulihlazo elikhulu ngoba izinto ezizwa zingamadonation zizophakamisa izwe lethu ngoba njengayo iCape United ibingelayo leyo bhasi manje sithengela ibhasi bona bathi ibhadale iduty. Angazi nalabo bantu abafaka imithetho abayenza imithetho yezwe ukuthi bayenza kanjani into idonation bethi ifuna ukuthi ibhadale ijuto okugcina kuseza labafisa ukudonata something for ukuphakamisa izwe njengoba ivele yona igovernment ivele izehlulekele engakwazi ukwenzela lutho abantu kubefaka imithetho efana naleyo kwenza abanye abantu bephine besondele emuva. La last time ke ngezwa kukhulunywa ngama-wheelchair edonethiwe bafisa bafuna ukubhadalisa izinto ezifana nalezo otshengisa ukuthi vele abalasifiso sokubona izwe liphakama abantu iy'mpilo zabantu zitshintsha ngoba le nto ayilandi omunye umuntu ilandi ukuzotshintsha izimpilo zabanye abantu kwenzela ukuthi impilo zibe ngcono.
Why abantu bezonda umuntu oleqiniso all the time? Why sithanda abantu abalamanga? Ubaba uNdweni kuyini amonele khona uGawule? Wehlule khona ukuthi kukhulunywe lwakho imihlangano waze waphela. So uzithu ngubani yena khona lapho lapha khona? Isweli imeli iqiniso lawe. Thina siyamsupporta siyamthanda ngoba umeli iqiniso. Umela abantu isizwe sakithi.
Benjani basakazi beStudio 7 kanye labalaleli? Wakhulumayo ngubani lenkomo lapha? Elifani Mina ngithanda ukuthi ngifake umbono ngale ndaba kaNdweni le umhlanzi yamangwe lo ukuthi wasephothwe nguhulumende. Ukuthi kanti uhulumende yena ngaso sonke isikhathi kuze kunqwa kulo muntu ophikisana naye ngokombono asuke esekwenza icala lokho nguhulumende bani. Uhulumende uzathi nxa abantu bezama ukuthi baphakame bakhulume izisolo zabo yena abe nguhulumende obaphakamisela ikhanda njengenyoka kwenziwa kuyini. Sithanda njalo ukuthi sibone laba abasebevula isikhwama sokuthi kusebele induna yakithi sithi hhayi thina nxa induna kuthi iqotshiwe emaphepheni ngale kuhulumende thina induna yethu ngokwesiko lesintu thina sizoyisekela induna yethu yinduna yethu siyayazi lokho kwakibo kamnankagwa lokho ngokwabo lokho thina induna yethu yinduna ngithi esindebeleni yinduna lonke siyamiswa njengenduna bamxoshe khona le Harare thina ngapha esintwini entaba zinduna emathebheleni yonke siyazi ukuthi induweni yinduna so sicela ukuthi uhulumende akasitshele ukuthi kathi kwenziwa yini ukuthi abantu abaphakama izinduna nxa ziphakama zikhulumela abantu bakibo kwenziwa kuyini ukuthi azigongode ikakhulu lezi ezisindebeleni. Ngiyabonga msakazi.
Mina ngikhala ngabogogo labokhulu labo ukuthi kathi basahlaleleni esitulweni bona sebehlulekile abanika abanye abatsha labo bavuse sibone ukuthi bazayenza njani.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani leni elisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Lingakhohlwa njalo ukuthi siya live stream akukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele. Njalo sikhuluma nje bakhona abasilandelayo lapha kukhasi lethu le-Facebook. Silo Amaro Chuku, Ifuna Nyachuku ukuthi livuka njani msakazi. Umusa Mazibuko layo uyasivukisa uthi ubukele se-Randburg eMzansi. Umpande yamadoda Mathema uthi linjani basakazi. Lo Luke Sims Sibanyoni laye uyasibingelela. Ubanele Nkomo uthi induna zakomthwakazi kazifunwa kwele Zimbabwe kubi okwenziwa ngohulumeni. Njalo uNkululeko uthi yena livuka njani basakazi, mina ngililalele kodwa ngilombuzo lingabasakazi besindebeleni ukukhomba ukuthi lisakazela thina phela amaNdebele isimanga sile zinqushunqushu ezithandele isizwe semaNdebeleni kodwa alisakazi ngakho lisisakazela into zeHarare kumbe ngoba kungumsakazo esiwuthembileyo pho thina kwele mthwakazi sizosakazelwa ngubani? Yazi uzwa ugcina uphatheka kabi ma uvula indaba ekuseni uzwe lisixoxela ngabochamisa labomnangagwa. Kodwa okwangakini alisakazi ngakho. Ngiyaxolisa kubalaleli ukuthutsha nje. Igama nginguNkululeko Mathe odabuka eLupane okhulumayo. Hayi, ungumakhelwane wami Nkululeko, mina ke ngidabuka eNkayi. USimon Ndlovu uthi livuka njani? Nginibuka ngiseKresta eMzansi. Ye, lapho kuthi ke siphendule uBhuti Nkululeko. Indaba ziya ngokuya ukuthi kuyini okusegudwini. Ngakho ke siyasakaza zonke lanxa zisenzakala ingqe ngaphi kwelizwe. Ngoba singasakaza ezenzakala esigabeni seMathebeleland kodwa zikhona ezinye ezenzakala eHarare ezithintayo labo abantu beMathebeleland. Ikho kulokuthiwa ngama community radio station lama community newspapers ababhala khonokho nje okwenzakala la thina sikhangela national. Njalo nxa ulalelisisa siyake sizichoni lazo ke ezakomthwakazi kusiya ngokuya ukuthi kwenzakalani. Silalele inhlelo zethu zonke uzabona ukuthi ikuyini engikuchoyo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ubuchone abantu abalithumi lasithupha kulandela ivolcano eWhite Island eNew Zealand njalo abakade bedingisisa imizimba yabantu kulesi sihlenge balokhu bengakatholi eyabantu ababili abalokhu bengabonakali njalo bacatshangelwa ukuthi bakhutshulwe baya elwandle oluduzane laleyo ndawo. Namuhla ke kweziphathelane lo kwenzakala eMelika. Sikhuluma lesizalwane seZimbabwe sihlala edolobheni le-Indianapolis, umnumzana Mandla Mkhwananzi yena osi
wasichasisela ngekwenzakala ekhaya ekuqathanisa lempilo yalapha eMelika.
Isipho lokwena ekhaya ngakho ngenziwa ukuthi kube lohulumende othembakeleyo, uhulumende olalelayo abantu. Zonke lezi zinto siqalisele ukuthini uhulumende kala ngakuzwisisa ukuphinywa ngabantu. So ungakhaya lapha esibhedlela ngathi sakwela sibhedlela singabayela ukutshana ukuthi vele lanxa usiya esibhedlela kuyabe uhambisa umuntu emdolweni wathi wayesibhedlela andoba. So akukunenge ngoba nanka ama-fuel prizes, ama-prizes okudla.
Abahlala lapha eMelika kukhona okuningi abangakwenza yini ukuthi impilo yezihlobo ekhaya ibe ngcono, kumbe ukwethesa abantu abakudiaspora umthwalo onzima njengoba labo kumele beyisebenzele imali yabo.
Ngiyombuzo sebele wona lo sonke sizibuza wona ukuthi singenzani ukuncedisa ekhaya ngendlela ezincane lezinkulu. Kodwa kuthola ukuthi njengoba kathi sesokufana nthi kulinywe lekhisimo sikhonapha next week abantwana bayesikolo, izinto zonke lezi zilayinile ukuthi lapho khonapha ediaspora ayisibo bonke abakwanisayo. Ngoba lawo yabe nemoli lapha ubhadala amarenti njengoba kuqanda sowamabhili akhwelile njani akhwela kuba phezulu. So siphakathi laphakathi kokunzima ukuthi abazali lezihlobo ezingale singabanceda njani.
Ungathi imisebenzi lapha itholakala lula nje emntwini makhazi ovele eZimbabwe kumbe kungcono kwamanye amazwe?
Imisebenzi iyatholakala sibili obviously kule ndaba le amaphepha nxa uyethi umuntu amaphepha akhe alongile ina. Kodwa ke siyazi ukuthi bakhona ababengakenelisi ngenxa yezizathu eziningi ukuthi amaphepha alonge. Kodwa ngaphandle kwalokho hayi imisebenzi iyatholakala.
Lo-ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sixoxela ye-SA-Indianapolis khonapha eMelika.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe eqibelekile kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhongane lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngukarisinyama.
Idamu elikhulu elikwakuyisiwale.
Thina sinedamu elisephezi.
Idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Ngesizwe-ke inzwisa yomculo ka-Andy Nduna owaziwa ngokuthi nguZim Splash ngenxa yomculo wakhe. Igama lokuzalwa-ke nguNdumiso Moyo ocila ese-South Africa kodwa ikhulele eKhanyandavo eLupane. Wafunda leTsholotsho. Siqhunisa umculo wakhe othi December. Nanko phela isisondela iKhisimusi. Sisafa umculo ka-Andy Nduna ke singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UMary Mubayiwa oyinkosikazi kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga kodwa abakade bengasahlali bonke ovalelwe esitokisini eHarare ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba namuhla lapho kuzathethwa icala alitheswayo elenkohlakalo.
Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Sibonga njalo labo abebesilandela kukhasi lethu leFacebook lo Loyisi Ndlovu laye usixhasile lapha besingambonanga kuqala. Olivalelisayo ke ngusithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Kalangi ngeko mande sekona yeyi.